Ati sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ka 5 Mbimbitho 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singaphi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathani-ke nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
Ibandla leZANU-PF lidaniswa ikwengezelelwa kwesikhathi sezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika.
Lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu, so asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Abavela eZimbabwe behlala eSouth Africa badlela evalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala olegciwane le-coronavirus kwele South Africa. Inhlanganiso yenguqu eyezifa ithi inhlanganiso ye-Confederation of African Football kayikaphendula isicelo sayo sokuthi iqembu lama-Warriors lincikilane lele Algeria emdlalweni we-African Cup of Nations enkundleni ye-Papa Fields kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla leZANU-PF licunulwe ngokwenzakalelwe ngokungezelelwa kwesikhathi sokusebenza kwezijeziso zenotho ezethulelwa ezinye iziphathamandla zaleli bandla ngelemelika. Iningi likaZulu weZimbabwe lithi kwenziwe kahle ngumongameli Donald Trump welemelika othi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ekhahlameza abantu njalo engananzi ilungelo loluntu. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UTrump osebenzise umthetho owethulwa ngowayengumongameli uMnumzana George Bush ngomnyaka ka-2003 obizwa ngokuthi yi-Executive Order 13288 wengezelele ngomnyaka izijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yabandla leZANU-PF esithi uhulumende kaMnangagwa uqhubekela phambili esephula ilungelo likaZulu. Kodwa ke lokhu sokucaphule abalandeli bebandla elibusayo. UMnumzana Malaki Nkomo owake wamela isigaba se-Insiza South edala lephalamende ekubandla leZANU-PF ngomunye wabadla amalahle ngokwenziwe nguTrump.
Okukhulunywa nguDonald Trump kuvele thina ngathi abaningi esikwaziyo ukuthi isikhulu sangibona singathi siyakuzwisisa ukuthi vele abangeke bakuvuma ngaphandle baze bafike kuthuba lokuthi bona thina abeZimbabwe sithathani-ke nanku umhlabathi. Icala lapha lisemhlabathini alikho ngathi.
UNkomo uthi ilizwe leMelika kumele libe lobufakazi bokuthi amasotsha akhahlameza uZulu.
Lapha ibutho leZimbabwe lingabe lingcoliswa nje uma kuthe kwaba khona akulethwe beletafuleni abantu bakubona ukuthi nanku ekwenziwa endaweni engaka kusenziwa yoba nabobani. Ayikonponsa amabutho sesiwe athi ongathilo cinto. Lokho ngabe kusenziwa ngabantu abaphikisayo ukwenzela ukuthi vele uhulumende ahlale emuvi lama-sanctions ahlale ekhona.
Uthi kunzima ukuthi ibandla leZANU-PF lilungise okufunwa lilizwe leMelika elithi sokuzalele ingwe kwele Zimbabwe.
Amangwe awalungisi wathi nxa into vele ifunwa ingamanga ingenzakalanga. Njengoba sitsho lapho ukuthi khona mina abamethe ubufakazi. Kulo ubo ngithiwa kona ibandla leZANU-PF umba amabutho enza lokhu nalokhu.
Kodwa uNkosazana Dabita Khumalo lo umgcini sihlalo webandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa uthi wenze kahle uTrump.
Liqiniso lelo limhlophe lithe nke ngoba ungakhanyela umumo wezinto kuleli lizwe uyesaba lokuthi umupha phakathi kwabantu ukhwehlele ngoba ungacina ukuwosha sesithile ngokuthitha emakoti inyanga yonke ngale ngikhuluma ngayo lokhu esitshitha amakoti inkokheli zethu abalandeli bethu babotshwa ekuseni emini lantambama babethesa amaqana angazwakaliyo singathi siyasukuma sithi sikhizi singene ebantwini sesibotshiwe sesithelwa amathiyegasi sikhuluma so izibhedlela zodwa and imikhuhlane yodwa lezibhedlela kulalotho uyitshaye ekhanda ngoba labo futhi bavuma sebehlulekile osokubehlula nje ukuthi baxexebuke abaphumi.
Uthi akusensuku zatshwala ukuba uZulu azikhulule.
Kambili lapha usikhuluma nezalane zaseZimbabwe ezivalelwe ecingweni bevalelwe khonapho kulabantu ababakhombele ngombhobho. So kuzamele sidinge izikhadlanyana zokuthi sifohle sibone ukuthi singenza njani ngoba singaphelele ezandleni njengezepho.
Abantu abaningi bathi uTrump wenze akade bekukhangelele. Omunye wabancoma okwenziwe nguTrump ngumnumzana Thulani Mbulani, isakamuzi sakobulawayo.
Uyabona izijeziso ezizalokhu zabona kakhulu. Uyabona yiyo into kade ifunekwa zona eziya.
Umnumzana Sogogwanamoyo ohlala eGogwe usekela imibono kaMbulani.
President Trump America wenza kuhle ngoba ufuna into zihambe kuhle. Siyamsekela sidinga ilungelo lethu. Ngaphandle kwalabo abangafuni ilungelo labo yabathi uwrong.
Uphinde wathi abantu bayahlupheka ngenxa yombuso kamnangagwa.
Ilungelo lomuntu lokho lisethulwa akulanto yomuntu elungiswayo enziwa kahle. Khathesi ngisibe ngihle ekhwekhwekusheni lokhu. Abantu bayagijima okuntu okumangalisayo bathi sothala induku bethu. Akufuneki umuntu osegebha igolide kodwa babe bavumele ukuthi bagebhe. Khathesi aluswazi logodo kuphela.
Kule nkokheli yebandla leZANU-PF efika phose amajumi ayisichiyagalolunye 86 kanye lamankampani amaningi afakelwa izijeziso lezi lilizwe leMelika. Uhulumende weZimbabwe useqhathe amankampani eMelika ukuthi azame ukukhankasela ukuba zesulwe izijeziso zenotho lezi. Kwakukhangelelwe ukuthi uMnangagwa uza kuqula ezombusazwe ulandela ukususwa kwowayengumongameli uMuyi uRobert Mugabe esikhundleni ngomnyaka ka-2017. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC ngingoGibbs Dube.
Siyabonga Dube. Lokhu sikudaba lunye. Intatheli izindaba eStudio 7 uMavis Gama ubhodabhode waxoxa labantu abatshiyeneyo edolobheni leHarare ebuzisisa ngezijeziso zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla leZANU-PF.
Omunye wabasungula inhlanganiso ekhankasela ukususwa kwalezi zijeziso eye-Broad Alliance Against Sanctions eyisikhulumeli sayo njalo, uNkosazana Salingoni uthi kasikho isizathu salezi zijeziso.
Mhlaba wonke jikelele akula absolute democracy, kule guided democracy. Akula khetho olwake lwayenzwa lwangaphikiswa. Kwele Melika sabona uNkosazana Hillary Clinton ekhala ngokuqilibezelwa nguTrump kukhetho. Emuva uBush wanqoba ngamavotes amane kwaba lokukhala okukhulu ngenxa yokuqilibezelwa. Kodwa ele Melika alifakelwa izijeziso zenotho.
Uqhubeka uNkosazana Ngoni ethi ziphazamisa impilo yabantu bonke, hatshi labo ababikwa bekuluhlu lwezijeziso kuphela.
Ama-sanctions amphambanisela impilo yami kakhulu okuba yikho kwangenza ngabuya ngazohlala lapha esigodlweni se-American Embassy. Iphepha ayivumi ukuthi thole imali lapha eZimbabwe ngenxa yokuthi bathi ilizwe lethu likuma-sanctions. Kunje umna wami wehlule ukuvula i-nostro account esikolo lapha afunda khona eChina ngenxa yokuthi bathi ilizwe azalwa kilo likuma-sanctions.
Umgcini sihlalo ogatsha lwabasakhulayo kuZANU-PF kobulawayo uKhumbulani Mpofu uthi okubaduduzayo yikuba abomanyano we-Southern African Development Community baveza ukuba bazoqhubeka besima leZimbabwe ekukhankaseleni ukususwa kwalezi zijeziso.
Siyehluleka esingakuthi yi-international trade ukuthi senze i-breakthrough, siphumele kwamanye amazwe, sithenge izinto zethu, sikwanise ukubana sisebenzelane lamanye amazwe ngenxa yalezi zijeziso zomnotho. So kuyasilimaza kakhulu. Lamanye amazwe alothando lokusebenziselana leZimbabwe ayesaba ukubana ayaphoselwa lezo zijeziso zemnotho ngenxa yamazwe nalawo aboMelika laboEurope ababe bathembisa ukubana lingasebenzisana leZimbabwe. Asiyikulisekela ekuthengiseleni lebudlelwaneni bethu.
Umsekeli webandla le-Labour, Economists and African Democrats, uMnumzana Patrick Ndlovu, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso, ilizwe liqhubekele phambili.
Kube lekuthi lathi sithenge izinto phandle kwelizwe, ama-companies evule kwanise ukuthenga izinto phelizwe. Of course singatshinda we-corruption, ukuthi i-corruption layo ikhona. Singakhuluma ngama-sanctions, yes, but indaba ye-corruption la simele sikhulume ngayo ukuthi i-corruption lapha eZimbabwe kanye ngathi khona ayifayi soze iphele ngoba bona lawo abaku-government abafuna ukudila layo.
Esinye isakhamuzi semzini we-Headcliff eHarare, umnumzana Jackson Masuku, uthi inkinga kungasizijeziso zomnotho kodwa kungurhulumende we-ZANU-PF oqhubeka evumela ukusela busenziwa ngamalunga akhe.
I-SADC iwesta ixesha elikhulu ngokulokhu isupportana le-government yezanu leZimbabwe. Akulanto ezatshintsha, abantu laba ngamaqili. Ama-sanctions abuya ngenxa yabo, bayehluleka. Into abakwazi ukuyenza ukuba umnotho ungaba khona abasithathele ngokwabo.
Osaphethe isikhundla somphathintambo obona ngezobudlelwano lamanye amazwe lokuthengiselana, uProfessor Amon Murwira, uthi kumele zesulwe lezi zijeziso ngoba zingekho emthethweni njengoba zingalethwanga ngabomanyano wamazwe omhlaba owe-United Nations. Lumsakazo awusanelisanga ukukhulumisana labe ofisi yommeli wakwele Melika phezu kwezijeziso zenotho lezi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni kususela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kususela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa sebedlela ivalweni ngemva kokutholakala komuntu wakuqala kulelo lizwe olegcikwane le-coronavirus kumbe i-COVID-19 eselibulele inkulungwane zabantu ikakhulu kwele China. UBenedict Nhlapho usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Ngokutsho kombiko ethulwe lugatsha lwezempilakahle kwele South Africa obanjwe laleli gciwane ngowesilisa obesanda kwethekelela kwele Italy ehamba nomkakhe labanye abalichumi. Owesilisa leqembu lakhe baphenduke kwele South Africa ngensonto edluleyo. Kuthengo lwesithathu owesilisa lo obesizwa umvimbano, ukukhwehlela, umphimbo lekhanda, wasesiyabona udokotela. Ngemva kokuhlolwa kwegazi lakhe kutholakale ukuthi ulaleli gciwane. Izizalwane zeZimbabwe zithi le yinto esitshiye izinkulungwane zeZimbabwe kwele South Africa zihlalele evalweni. Zitokubesabisayo ukuthi owesilisa lo njengoba efike ngensonto ehamba labanye abalichumi egade labanye indizamchina wafika wahlala kwaze kwaba lamhlanje, lokhu ngabe kusitsho ukuthi igcwane leli selingene kwabanengi. Abanye ke bathi vele kungani engabonakalanga esehla silindweni sendizamchina njengoba uhulumende sithi ule michina eqaphe lokho. Kodwa kumphathi ntambo ogatsha lwezempilakahle umnumzana Zweli Mkhize uthi kuyenziwa konke ukuvikela ukungena kwaleligciwane.
He had no symptoms and there was no problem whatsoever and the symptoms developed.
Uhlolo konke kwenziwe kodwa ogulayo lo kubengelazo izibonelo zokuthi ulalo leligciwane.
Necessarily very severe symptoms and it could have been an ordinary common flu.
Esinye sizalwane seZimbabwe umnumzana Mthabisi Mlingo uthi okunye osekubethusa ukuthi South Africa isanda kumemezela ukuthi ifuna ukuyathatha izalwane zayo ezidlula ikhulu lengxenye 151 ezivaleleke edolobheni le-Wuhan kwele China lapho kuhlasele khona kakhulu leligciwane.
Khona kutshayisa ngovalo ngoba masithi siyakunanzelela igciwane leli lithwalise nzima amazwe alomnotho osezingeni eliphezulu. So asazi-ke ukuthi ma kungenzeka iphutha abantu labo babuye lalo lapha ligcine lisabalele e-Afrika, kungagcina maybe kuvalwe ngehlahla.
Kusenjalo uhulumende uthi sekuthunyelwe iziphathamandla zezempilakahle KwaZulu-Natal lapho kuhlala khona owesilisa lowo ukuze kulandelelwe bonke aseke ahlangana labo. Nomele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapho.
Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sixoxa ngokunanzwa kwemisebenzi eyenziwa ukuthuthukisa abesifazane emhlabeni jikelele okwenziwa ngenyanga kaMbimbitho. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Idale lePhalamende lama representatives elakwele Melika selivumelene ukufakwa kwamabhiliyoni edlula athoba minwembili i$8.3 billion esikhwameni sokulwisana lokusabalala komkhuhlane we-coronavirus. Esigabeni seWashington sokuthengwe isibhedlela sokugcinela labo asebele gcikwane le-coronavirus. Ngemva kwenyanga ezimbalwa wamongameli Alassane Ouattara wakwele Ivory Coast useze wazisa ukuba kasoza ncintise kukhetho lukamongameli olwenziwa ngomfufu lonyaka. Imfanekiso yengozi yendizamtshina yohlobo lweBoeing 737 Max inkampani ye-Ethiopia Airlines eyenzakala kulelo lizwe ngomnyaka odluleyo ize yakhitshwa lamhlanje izihlobo labangane benelisa ukuthola ulwazi olubanzi ngale ngozi. Inyathelo lokwengezelela ngomnyaka omunye owodwa izijeziso zenotho ezafakelwa iziphathamandla lamankampani ebandla leZANU-PF selisolwe ngabanye abathi lezi zijeziso kumele zisuswe. Kodwa kulabanye abathi izijeziso lezi zilungile ukuze ibandla leZANU-PF lihloniphe ilungelo likaZulu. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lohalwa impi yenkululeko umnumzana Max Mkandla endawonye lesiphathamandla sebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kuyadanisa kakhulu khonoko Gandhi emumeni osikiyo lo njengoba sisemumeni kahulumende dispensation nalethi kiyo kuyasidanisa kakhulu ukuthi ngaphandle kokuthi abantu laba bancedise umongameli omutsha uMnangagwa ukuthi asebenze kodwa bona bafuna ukuthi bayehlulelise uhulumende wabo. Kodwa akumangalisi khonoko Gandhi indaba le isendabeni yomhlabathi amadoda la alokhu esilwa indlela umhlabathi wathathwa ngawo bethathela umhlabathi ngoba amakhiwa yiwo ayenomhlaba wodwa. Into esayilwelayo vele salele umhlabathi, salele umhlabathi ngoba ukhumbule ukuthi ubaba uNkomo wayethi xa ufuna imali phendulela imali ethi elima yibo lapho kuphuma khona imali. Ungakhangela kanti zakunika isibonelo zendawo zakithi ngapha kobonyama Ndlovu Jolotshe kwakungamakhiwa ophilosofa ohudi labo Martin Oz labantu. Yo wodwa kuphela babekhona kathethi ungakhangela umhlabathi uthethwe so hundreds and or thousands of families bakhona phana abathi abantu bathola indawo zokuhlala. Indawo leyi yayingeyabalutshwane amakhiwa abuhlungu ngakhonokho kodwa mina ngithi uhulumende asingakhali kakhulu ngama-sanctions asisebenzenini uhulumende kumele abe le ndlela zokukhawunta ama-sanctions.
Isiwe kuwe baba Mkandla ubaba uGawula uthi ama-sanctions abangelwa ngumhlabathi. Uthini wena?
Kungaba kuyikhono lokho sibili kodwa ke ngibona ingazana ama-sanctions abekelwa abantu abahamba bayawacela yibo abenza kwaba nama-sanctions. Ayiso voluntary ye-America kodwa lokhani kwakusenziwa phela kumbuso kaMgabe not le i-new dispensation kumbe le-new republic asikwazi ukuthi izijeziso zangikhona zona lezo ngezani. Kodwa ke kwaye singakhuluma ngawo kakhulu kangaka kube kanti wona vele akhona kumbe kawakho antiyena uhulumende kuyemele ezaapruve yena yedwa ukuthi kashiyena lwana wokuqala lwana lo sengomunye uhulumende le so lo uhulumende omutha lo woneni wenzeni yikho kunto emele eqakathekile ukuthi ikhangelwe uhulumende yanaloyo akho kuthi emele kuzokhuluma ngama-sanction ama-sanction athi kayena ngazilungiselele ukuthi khona yena uhulumende omutha ngasoze belokhethwele into endala.
Hayi kuyezwakala baba Mkandla. Iqiniso ukuthi ama-sanctions awacelwanga bafakela ilizwe ngoba idale leMelika lahlala phansi labona ukubana hayi kumele sithathe lezo zinqumo. Hayi singasamojike isikhathi silapho othi sibuyele njalo kubaba uGawule. Baba Gawule umzwile lapha uMkandla uthi hayi ama-sanctions yesiyabona kodwa ke asikhangeleni phambili. Uthini wena?
mina ngiyavumelana lo mkandla ukuthi sesikhale kakhulu ngamasanctions. Amasanctions la kanti ngaso zasushe vele ngabantu laba. Abantu laba abanyindezela abasinyindezelayo abathathela ama-resources ethu lapha. Thina silabo konke inothothi silayo la asisebenzeki siqedele i-corruption yesilimazayo kanti. I-corruption ilizwe lethu yasoze liye phambili nge-corruption. I-corruption yesilimaza kakhulu. Siyakaziye phambili asiluseli i-corruption sikline aphi senzela ithi indawo ilizwe lethu lihlanzeke. Abuzabona la ma-investors ethu yegijima yonke into sibathi asikhulume ngisenza. Okukhala ngama-sanctions lawo soze kusincede kusise ndawo. Ngoba ama-sanctions lawo soze asuswe yilaba abantu bafakela indaba eleni. Ukuthi bathathelana umhlaba wethu ngabe funa umhlaba uye ngabantu abalutshwana amakhiwa. Ophilosophe labo wudi labo Martin Odi ngoba bathathwa babekhona umhlaba wonke usethu siyagwala iganga yokumhlaba wonke lalo wabantu abathathu abantu abangu-4 kathesi ungathi ilizwe lalingelethu lelo ibhalwele umhlabathi umhlabathi wosawulwelayo sawuthatha kumhlabathi lanako kumbe sathatha ngezinye indlela ezinye zisiza bafuna ukugoreso lapha kodwa sawuthatha umhlabathi kumele siwuvikele njalo sesibumba umnotho wethu phezu kokuthi kubele singabi ne-corruption.
Hhayi, isikhathi sesingasavumi. Ungasigqibela uhlelo Mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga kakhulu ngohlelo oluhle kangaka. Siyabonga sibili, hayi ubeke kuhle la ugawula laphana. Sesicela ukuthi khona naye umngameli lo engabe lokhu ekhala lapha ngama-sanction nalawo. Kuhle kakhulu inkunje njengayona le iyasibonisa okuyikho kulithutha nokungasikho kulithutha nokuthi lathi singakhula njani. Kodwa ukuthi kulokho esikhala ngengoma ukuthi kulama-sanction, hayi mina mbona ngazani kuyabo kungaqondanga. I-corruption lekhulunywayo le, hayi kajele iphele. Kule mali lapha ezahamba labanye abantu siyadinga. Kwamanye amazwe kwathiwa khona kuyaziyalandelwa asizwanga lutho ngazo ukuthi zagcina zitheni lezo mali. So yikho khona lokho okwenza phela ukuthi khona sibe lokhu esikhala ngayo nali ndlela. Ngalokho-ke kuze kuphele konke lokhu lade kathi zikhangeleni ngaphakathi kwethu ukuthi senze into eqondileyo yini.
Lo-ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Believe Gawule. Inhlanganiso yeZimbabwe Peace Project iZPP ithi amapholisa elandelwa ngamalunga ebandla leZANU-PF yiwo abangele izehlakalo eziningi zodlakela elizweni ngenyanga edluleyo, njalo iningi lezahlakalo lezi zenzakala esigabeni seMashonaland Central ilandelwa iHarare. Embikweni ewethule lamhlanje inhlanganiso le ithi inani eliphansi labangelwa lababangela udlakela ngelamalunga ebandla le-MDC kanye lamapholisa akamanisipala. I-ZPP iphinde yasola amazwi kasibalukhulu webhanga le-Reserve Bank umnumzana John Manguja awukuthi uhlelo lukahulumende olokungasebenzisi idola leMelika luyaqhubeka, kodwa abanini bamanye amagalaji besanda ukuphiwa imvumo yokuthengisa amafutha epetulo ledizili ngali mali. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungela izombusazwe umnumzana Bekezela Madumafuzwayo.
Vele ilizwe lethu is now a military state. Uhulumende ufuna ukuzigcina ekupower ngokusebenzisa amandla odlame ngokuphila ngamasotha kuhlanyeni. Bese kulandela yona iZANU PF akumangalisi ngoba konke khona lokhu kukhina ukuhlanganisa bayenza i-violence yokuthi beprotecte iZANU PF ibilokhu isembusweni. Ngayilizwe elilungileyo eliledemokrasi ehamba kuhle okungela ukuthi bafuna ukungena ubamba umbuso ngenkani. Ngamapholisa namasotha bangaphansi phansi ekucineni kwangkhona kube vele bangabi khona kuyiba bahamba bebhula umlilo walapho kunomsindo khona. Ingcenyozane labo MDC bethaya nabodwa amapholisa engekho involved. Ungayebhoreni ukufika nje eBarberville ufica kulamapholisa angu-200, 300. Ubuza ukuthi kanti kutheni kwenzani kuluthi uthi uyabhoda emakhoneni ezikhona kule pholisa lime lenja lile sigodo babhodabhoda le mbobho ethawni ukuthi abantu behlale bethukile kuphela.
Izehlakalo zalabo abemba imigodi ababikwa besethusela abanye ngamabhemba zibikwa sezehlile, singawatshayela ihlombe yamapholisa ngalo.
Singaphosa sibatshayele ihlombe sisi kodwa siphinde sithi no. Kuba bafika emayini bathatha wonke umuntu osemayini longena bemba kumbule bemba kumbekela bemba lo lama paper peleleyo ukugipa wavutha wonke umuntu so somehow mbona ngani kwenza kuyehle ukuthi kungabe lama incidents amaningi ukuthi abantu selo bazuthi hey zingabona laba abantu bebuya lapha kuyasiwana i-violence yabo yena liyana so la as minors sisahambi sikhuluma sinje kwampe gwanda sisamile sethukile sikwazi ngoba ungahamba kusase uyavuka uthethe kuthiwe lawo ngomunye wamamathethe uyehlala 2 weeks ku-remand ngikhona uzabe uyasuphuma babazi abantu kumele bayivote bathi ngolaka lwabo le-violence yabo sebetshaya anyone oficakele endaweni zezimayini lizezwa very soon i-gold production izakwehla okumangalisayo ngoba ama-small scale miners asagedi ngenxa yamapholisa
uyavumelana lakhuthi ikwephulwa kwelungelo loluntu ukuthi kuthiwe kuzaba lezitolo lezi ezama-Garrison shop lapho ibutho elizathenga ngentengo ephansi kungakhangelwa ngezinye izisebenzi zikahulumente
sezele ukuthi kuthathiswe amasotha namuhla thina isinkwa sivuke siyi-$25 esamasotha sikuba yi-$12 and bethenga isinkwa sabo begqoke iunifomu lamakhadi abayemsebenzini lanxa susithi swa ngamasotha wona lawa njalo balamandla ukugijima bekulwa ngoba bayazi into abayiprotektayo baprotekta ukuthi ubona izinto zabo zibahambele kuhle ngokupira sonke isikhathi so hayi no limaza amalungelo ethu kakhulu
Aloke ngumnumzana abekezela madumafuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa icingweni lo sithandekile emhlanga we Studio 7 eseGwanda. Kwezemidlalo inhlanganiso yenguqu eZimbabwe Football Association iZifa ithi inhlanganiso elawula ezenguqu umhlaba jikelele iConfederation of African Football kayikaphenduli isicelo sayo sokuthi iqembu leWarriors lincikilane lele Algeria emdlalweni weAfrican Cup of Nations ozadlalwa ekupheleni kukambimbitho enkundleni yeBarber Field Stadium koBulawayo. Isikhulumeli seZifa uXolisani Gwesela utshele uGibbs Dube weStudio 7 okuningi ngalolu daba.
Yephele kwatholeni ngabhizele CAF isazisa ukuthi amasizamezi asenelisi ukudlalela emdlalweni nguqu sokumanesitini esitedani ngaphandle kwelizwe ukuze sidlale umdlalo weZimbabwe sidlala e-Algeria. Asesibaphendula abe-CAF icela ukuthi bakhangelise udaba lelo basivumele ukuthi sidlale ne-Algeria kule Zimbabwe. I-CAF ayikasiphenduli i-appeal yefayibo bathe bazasiphendula oke simelele kibo ukuthi iyahamba njani nasabaphendula sifiki siyacela ukudlalela e-Barber Field.
Ubangayala sibili lizakwenza njani Baba Khosela?
Phela nxaseliyalike phela i-CAF yiyo phela ebona ngokudlala kwebhola kwele Afrika yazone silalile lokhu abasitela khona nxa sebeyale sisole sekuleyo
singathi kodwa sekulike lakhuluma lamanye amazwe ngakhona ukuthi nxa ngonakala eZimbabwe kumele lidinga inkundla kumbe kwele South Africa kumbe eBotswana akusitshela ngakhona ngamafishane
kulamanye amazwe sasixukusana ezilebhenile kodwa sesibele emhlangano eminingi njalo lohulumende lohulumende sesiqalile ukulungisa ama-stadiums yikho sabhalile kuthi sathi hhayi liyabona ke umsebenzi uqalile nazi incwadi ezisiziwe nguhulumende ezitshengisa ukuthi umsebenzi uzenziwa so sicela ukudlalela kwezimbabwe
siyabona ukuthi-ke idala lephalamende belicele ukuthi libuye khona ngale likhulume ngakhona kokwenzakalayo lina alisahambanga liyenze njani ngakhonokho
silogwalo esathi libhalelwe iphalamende ukuthi sibuye siyohlanga labo sixoxe ngamastadium namuhla sibabhalele incwadi izolo sathi asengelisi ukubuya ukuthi sixoxe ngoda lolu daba sicela ukuthi ilanga lolo daba lisilisele phambi
singathi-ke uhulumende ukhanya ngazani uyanceda lamakhansili kume njani
uhulumende uyanceda kakhulu sesibe lemhlangano eningi lohulumende ungabuya kwelinye i-transport stadium uyabona ukuthi sekulo msebenzi esiqalekele kwenziwa ungahamba emagumeni balose stadium uyabona ukuthi imisebenzi yenziwa sibili uhulumende ukhethe udaba lolu wabona ukuthi udaba oluqathekileyo wasaqalise ukuthi
singathi-ke nxa sesikhangela Baba Khosela sesiya phambili ubona ngazani kuyalunga yini nxa kufunakala imali kungabe kuyimalini ukuthi kulungiswe konke lokho
hayi imali eniyo efunakala imali eningi kakhulu
siyabonga Gibbs Dube isikhathi esavume uba siqhubeke sonke ubekhuluma-ke lapho loXolisani Gwesela wenhlanganiso yeZifa silugqiba-ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje igama uChris Gande asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye lelayo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.